well, I'm going to avant by a catazza. We have a super, it is with avant by a son. We have a super local. The Puluna, Petisa, Avant Avant, Yena, Vice President, and so on. Okay, so with sister, we didn't have that.
Lona udaba lona lolo lokubana u vice president kumele achiye isihlalo lilubona njani
ikhathaza kanjani bayamangala ukuthi kanti sokuthi kuyini okwenza ukuthi abantu bathi u vice president kaphume because nelele yena u president nxa evuma ekuvumela lokhu ehambelane lento lelo ukuthi uzasela yini lo mhlangano we-Polit Bureau ngolwesine ngakuzwa kumbeni uyavumelana nalabo abathi bona u-vice president ahekele kuzasela futhi ukuthi sekutheni uze athi laye ayekele umsebenzi kodwa okwakhathesi sifuna ukukhumbula ukuthi hhayi ukukhuluma kwabantu abantu bakhuluma izinto eziningi ezinye ngamanga ezinye liqiniso because
manje ngokubona kwenu ibandla kalisoze lidabuke phakathi yini sesibona imbono isehlukane kakhulu
lokho siyabona ngokuhamba kwesikhathi ngangisiye umprofiti mina ukuthi ngikutshele ukuthi lokhu yiko okuzakenzakala kusasa noma nini noma nini kodwa mina inhliziyo yami yabe ngifuna ukuthi sibambane ngoba ngithanda izwe lami kandi ipati yami ngifuna ukuthi siye phambili siyangene ma ngikhuluma so zama ukuthi ngitshele abanye bami ukuthi hhayi singayenzi into etshengisa ukuthi sekudabukile phakathi kwethu.